sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 7 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Lezi zigaba nazo esibe alibe lokudla umfawutiso sivele thina sikhonapho silawo ama-local peace communities ukuthi belandelela abanye laba abalimalayo bezame ukubona ukuthi bangancedisa njani njengoba besaxoxisana lamapholisa lama-political parties.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zisebenza ndawonye lengatsha zikahulumende ukulwisana lezihlakalo zodlakela kwezombusazwe ngalesi isikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections ekupheleni kwayona le inyanga.
In line with this year's theme, the commemorations are focusing on how to achieve sustainable gender equality in the context of climate change, its impact on women, and ways to mitigate this.
Uhulumende uthi lonyaka uqoqa ukuqinisa inhlelo ezizanceda abesifazana ezabelweni ezehlukeneyo zelizwe. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine bathi baphume nzima kulelo lizwe ngoba ileRussia beselibhomba ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi zisebenza ndawonye lengatsha zikahulumende ukulwisana lezehlakalo zodlakela kwezombusazwe ngalesi isikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections ekupheleni kwayona le inyanga. Phakathi kwezinye zalezi izehlakalo kusanda ukubhubha umuntu oyedwa kwalimala abanye emhlanganweni werally yebandla le-Citizens Coalition for Change eKwekwe, njalo amapholisa abopha ababikwa besetheswa leli cala. Ukuze sizwe okuningi ngemizamo yenziwa zinhlanganiso lezi, sixoxe nomfundisi uSeni Sibanda ongumqondisi weZimbabwe Christian Alliance.
Thina njengamabandla kuyasikhathaza nxa abantwana beZimbabwe belimazana kugcine kulahleka impilo ngenxa yokuthi babona izinto ngendlela eyehlukeneyo. Akudingakali ukuthi nxa libona into ngendlela eyehlukeneyo licabane lize lifike esigabeni sokuthi kulahleke impilo kumbe kulimala abantu. Ngakho ke thina silama local peace committees abekade vela esebenza kusukela ngo-2018. Lama local peace committees ukubumbana okwenza abantu ezigabeni ezithize ezehlukeneyo besebenzela ukuthula. Ziyabe zilabakhokheli bamabandla, inhlanganiso ezizimele zodwa, omama, abanye abavela kuhulumende lamapholisa kwezinye izindawo ukwenzela ukuthi bebonisane amacebo ukuthi ukuthula kungatholakala njani. Ngakho-ke lezi zigaba lazo ezibe ngani kube lokudla umdlawundizo sivele thina sikhonapho silawo ama-local peace committees labo besazama ukusebenza besebenzela labantu abayehlukeneyo. Ngakho siyananzelela ukuthi njengalokudlawundlawobenzakileyo kwenzakale singeke sathi ukuthi kumbe emalokitshini kumbe endaweni ethize kodwa kuyabe kuse indawo eyi-ground. Ngakho-ke kuyabe kubuya abantu abavela endaweni ezehlukeneyo. Kodwa sesikukhuthaza ama-local peace committee ukuthi belandelela abanye laba abalimalayo bezame ukubona ukuthi bangancedisa njani njalo baya besaxoxisana lamapholisa labo ama-political parties ukuthi wezwisise ukuthi kuyini okwenzakele njalo ukuthi bangancedisa njani. Njalo thina sile sivumelwano lezeki izeki ile political liaison unit yayo yiyo eletha ama-political parties wonke. Ama-local peace committees ethu-ke ayabe esezasebenza lama-political parties.
Liyamukela imbiko yokuthi kulezehlakalo eziningi yini?
Lokhu sisaqoqa imbiko evela ezigabeni ezehlukeneyo. Ikanti njalo kule ndawo lapho ngalama-by-election khona lakho futhi kuba le ngxabano ezithize ezenzakalayo siyaqhubekela phambili lokhu sizama ukuncedisa abantu. Udubo olukhona yukuthi abantu abaningi abalwazi njalo isisekelo sombuso weZimbabwe. Ngakho siyazama ukubavezela ukubachasisela ukuthi isisekelo sombuso siyavumela ukuthi umuntu azikhethele ukuthi ube yiliphi ibandla afuna ukuya kilo. Njalo nxa eselikhethile unelungelo lokuthi abe yingxenye kumbe yiliphi ibandla elifunayo kodwa engalishani labanye abantu. Ngakho-ke kunithi akuqakathekile ukuthi kuzwisise sonke ukuba sonke singamaZimbabweans. Loba sibona izinto ezehlukeneyo kodwa hhayi sivela singabantu balapho eZimbabwe njalo leli lilizwe lethu lonke. Akudingakali ukuthi silimazane kumbe sithane nxa yokuthi sibona izinto ngendlela ehlukeneyo.
Lowo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, esixoxelayo ekobulawayo. Ukhulumende uthi lonyaka uqoqa ukuqinisa inhlelo ezizancedisa abesifazana izabelweni ezehlukeneyo zelizwe emizameni yokuthuthukisa inhlalakahle yabo. Linkuthazo iphuma phambilini kokunanswa kwelanga lakusasa lokuqakathekisa umsebenzi wabesifazana emhlabeni jikelele olwe-International Women's Day. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lezi nhlelo zizagoqela ukwakhelwa izibholane ezisebenza ngamandla elanga awesola ukudonsa lokupompa amanzi emizameni yokulungisisa ezinye zenhlupho ezidibana labo mama empilweni. Lonyaka lolusuku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi Gender Equality Today for Sustainable Tomorrow. Uzulu kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo uvumelana lendikimba ekhethiweyo lonyaka. Omunye wabavumelana lalendikimba ngumnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association NACORA.
Kuyacaca kuyazakala njalo kulobufakazi bokuthi nxa ngabo mama bengathuthukanga labantwana bangamankazana intuthuko kayisozi be khona phakathi kwelizwe phakathi komhlaba wonke jikelele. Ngakho ke intuthuko iza kuza kuphela nxa ngabe omama belamathuba lamalungelo afanayo labo baba labafana emfundweni kwezenotho kwezezindlu kwezomhlaba lakukho konke okukhona emhlabeni. Kungabi khona lapho kuthiwa lokhu ngokwabo babo mama kabangeni. Yiyo yodwa indlela yokuguqula umhlaba.
Unkosazana Patience Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uyakusekela lokho.
Kuqakathekile ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazane labesilisa ngoba ma singathi sikhangela ukuthi ukalinganiswa lokhu kwamathuba kugoqelekile kuma-SDGs and njalo futhi kuyi-vision yomhlaba wonke. Lathi njengelizwe laseZimbabwe kumele sikuqakathekise lokho ukuthi kumele sibone ukuthi amathuba ayalingana kwabesifazane labesilisa.
Welekelele ngokuthi lokhu kuqakathekile ngoba kuvikela abesifazane njalo ekuhlukuluzweni ezindlini i-domestic violence.
Lokhu kuvikela ukuthi kungabi lokukhangelelana phansi ngokuthi lo ngowesifazane lo ngowesilisa. Kuyavikela njalo ama-gender-based violence ngoba kuba lokuhloniphana kungela ukuthi lo ngowesifazane lo ngowesilisa.
Umphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimisi amancane laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni ube lomhlangano lentatheli izindaba emahofisini akhe eHarare lamhlanje lapho achasise khona ngenhlelo zikahulumende ngokuphathelane lentuthuko yabesifazana.
In line with this year's theme, the commemorations are focusing on how to achieve sustainable gender equality in the context of climate change, its impact on women, and ways to mitigate this.
Lonyaka uhulumende ukhangele uhlangothi lwezemvelo lokulinganiswa kwamathuba kukhangelwa ezokuguquka komkhathi climate change lokuthi kubaphazamisa kanjani lokhu abesifazane nxa kuqhathaniswa labesilisa, kutsho unkosikazi Nyoni. Wengeza ethi kungalesi sizathu uhulumende ekhethe indikimba ehambelana lalokho ethi gender mainstreaming and women empowerment in climate change and disaster risk management. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abafika phose izigidi lengxenye 1.3 million asebebalekele impi kwele Ukraine baphephela kwamanye amazwe. I-UN ithi kukhangelelwe ukuba abantu abedlula izigidi ezinhlanu 5 million bazabaleka kulelo lizwe bayiphephela emazweni agoqela ele Poland, Romania, Hungary lamanye. Lokhu kwenzakala ele Russia libhomba abantu makhaza edolobheni elikhulu ele Kyiv, Mariupol, Chernivtsi, Sumy lamanye. Ele Russia lithi liza kuma kancane ukuhlasela kwamanye amadolobho ukuze abantu besuke lisale libhekane lebutho lakwele Ukraine. Umongameli Zelensky utshele i-Associated Press ukuba ibutho lakwele Russia libulala abantu mahlana lisenzela ukuba besuke kulelo lizwe bona bezenzele santando. Ukodwa umongameli Putin uthi kuzavuka impi yomhlaba wonke jikelele iNATO ingangenela kudaba lakwele Ukraine. Ele Russia lithi abantu abafisa ukusuka emadolobheni wonke sebezathwalwa zindizamchina zibahambise kulelo lizwe hatshi amanye amazwe. Kukhanya ibutho lakwele Russia selivale ngci ezinye indawo lapho abantu bedlule khona besiya kwamanye amazwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxela umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Impi lesiyibonayo eRussia kuhlaselwa iUkraine iyinto esitshengisa ukuthi umhlaba wethu umi njani, ukuthi lamazwe lawa esithi athuthukile alokungaphucuki okuthile. Ungakhangela ukuwindlela abantu ababulawa ngayo eUkraine bebulawa yiRussia kukufana xathu lalokho esasikubone kusenzakala kwelakithi ele Africa lase Zimbabwe, ukuthi abantu abangalazikhali abazihlaleleyo babulawe ngayona leyana indlela. Kuyinto mina engiyibona siyibona kuyinto eyangisayo kakhulu ukuthi umhlaba uhlangane lento efana nale esiyibona eRussia isenziwa nguPutin, ukuthi amazwe lawa amakhulu lawa indlela aphatha ngayo amazwe amancane kuyatshengisa ukuthi democracy ayikabi khona kulomhlaba.
Baba Ncube, singathi ke uPutin vele ufunani khona ngale Ukraine, njalo kuyaphetha njani konke lokho?
UPutin engicabanga ukuthi khona ukufuna eUkraine kuba ke ngezemvelo ezise Ukraine singathi ngama resources awafunayo okufana lalawa amazwe lawa amancane amanye ake wawachaya. Aphinde futhi afune ukuthi ulwisa ukuthi bangadlelani le Melika. Ngenye indlela ufuna ukuthi ethusele wonke amazwe lana amancane akhona phana, ufuna ukuthi ke awethuse ukuthi angalokothi kumbe angalingi adlelane le Melika. Into leyi isiphetho sayo ukuthi ukuthi vele iUkraine uzayibhidliza njengabo Crimea lamanye amazwe awasayilensa njengabo Georgia labo bake bachaywa bebenziwa ngane le ndlela. So ngibona ngathi ke isiphetho kodwa ekucineni kuzaba khona ukukhulumisana okuzaba khona, kodwa abantu babe sebefe kakhulu njengoba sibabona besifa kunjani. So yikho engikucabanga khona ukuthi kodwa kulomthelela omubi okuyinto kwakhona kwelizayo elokudlelana komhlaba.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg wele South Africa. Silokhu sikudaba lunye, iStudio 7 ibe lethuba lokuxoxa labanye abadabuka eZimbabwe abafunda eUkraine abacatshe kwamanye amazwe abathi balokhe bethukile ngabakubonileyo. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Uhulumende weZimbabwe uthi usencede abedlula i-118 abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine asebebaleke baya kwamanye amazwe, njalo abambalwa babuyele ekhaya. Wathengela abanye babo amatikiti endizamthina ukuze babuyele labo ekhaya. Unkosazana Nonhlanhla Moyo ubefunda eNational University of Trade and Commerce edolobheni leKyiv. Yena ubele Nhlanhla waphuma useRomania okwamanje.
5 days and 5 nights besalise ukugada from KIV. Sadlula eOdessa, eRomania, eBoda basamukela kuhle. Zangena sibili. Okwamanje sengiseBucharest kodwa asikahlanganile racism. Ngimelele umalume ukuthi angithumele i-flight ticket ukuze ngikwanise ukubuyela ekhaya. And I don't know what will happen to my education.
UMnumzana John Masamba uthi uhambe nzima ukuthi afike kule German efisa ukuzibuyelela ekhaya.
I'm on scholarship studying medicine, but I can't tell you who sponsored me. Ngabaleka last Monday ngisuka eKiev. Khona manje ngise-German eFrankfurt to fix my travel documents. Ingalunga ngiyabuyela ekhaya. Kwakule too much racism bezama ukusivimba. But luckily ngangela ngenkani esitimeleni.
UNkosazana Sihle Ndlovu yena wenelise ukufinyelela ukufika kwele Poland. Uthi umumo bewungamuhle lapha vela khona ebaleka.
Njalo uvalo angisazi, ngiyesaba, ngicabanga ukuthi ngizafa. Ngiyafunda lami, ngiyenza my last year eBohomoletsi, ngiyenza i-biochemistry nasePoland okwamanje endaweni okuthiwa yiLublin. Khathesi sikushelter lapho basiprovide khona nge-shelter, bathi bazasisa epresemisi, yikho esizathola indlela zokuthi sibuyele back ekhaya.
Ikusasa yami angisakwazi, sengiphelelwe.
Omunye osePoland umnumzana Ronald Leya obefundela i-engineering eTaras Shevchenko University of Kyiv uthi kusasa yakhe isimnyama.
Angazi niza kwenza njani lokuthi what's next. I have to go back home ngoba lapha ePoland akuhlaleki. Angisela cent njalo ukuhlala njenge-refugee kunzima kimi. Abantu balapha bayasizonda, abantu abamnyama, and it's sad.
Uhulumende weZimbabwe uthi lokhu eqhubeka ngohlelo lokuphathisa izifundi zeZimbabwe ebezise-Ukraine. Lokhu kubikwa ngumphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko, unkosikazi Monica Mthwanga ekhuluma le-Studio 7.
The government is working flat out using our embassies both in Germany and in Russia to make sure that we know power.
We are going to make sure that we know power.
Impile ikhanya iyaphambili e-Ukraine. IRussia ijikela amabhombu amahlayana. Akwaziwa ngaphandle kwezifundi lezi ukuthi zingaki izalwane zeZimbabwe bezihlala e-Ukraine. Abafundi laba akwaziwa ukuthi basazokwenzani bengabuyela ekhaya. Njalo labo ababhadalelwa ihlobo ukuthi bafunde e-Ukraine, ikusasa yabo layo isemnyameni. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Live Talk namhlanje sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa mhla ka-26 kuyona le inyanga yambimbitho kanye lokwenzakala kwele Ukraine ehlaselwa kanzima ngele Russia. Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi uzulu azi ukuthi udubo lwesimo sokuswela inzalo aluhlaseli abesifazana kuphela kodwa labesilisa balakho ukwehlelwa yilo. Ubathabile Masoko sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Isimo sokuswela inzalo sibiwa sivela ngemva komnyaka ogcweleyo lapho owesilisa lowesifazana behlangana emacansini kodwa umama ehluleke ukuzithwala. UMnumzana Mthabisi Bebe udokotela uchasisa kabanzi ngezizathu ezivame ukudala ukuthi abantu baswele inzalo bonke obaba labomama.
Infertility or subfertility itholakala ma obaba lomama bengehluleka ukuba lomntwana ngemva kokulala bonke okomnyaka. Kubobaba sokulakho ukuba kubangele ukuthi obaba yena inhlanyelo yakhe kayenelisi ukuthi umama ezithwale. Lokhu ngabe kubangela ukuthi uyanatha utshwala, uyabhima. Kubomama sokungabangelwa ukuthi nxa wake walatshwa umkhuhlane emacansini sometimes omama bona labo ukungena kwabo esikhathini kuya kungahambelani kahle ukuthi azithwale kuhle. Sometimes amaqanda ayebengaphumi kuhle.
Udokotela Bebe wengeze ethi indlela zokuzelapha zigoqela ukunganathi utshwala kakhulu kanye lokungasebenzisi izidakamizwa.
Kubobaba, infertility can be prevented by ukureducer ukunatha utshwala kakhulu lokubhema lokudla ukudla okuyakha umzimba loku make sure ukuthi awubi lemkhuhlane le emacansini elimaza ukuba umuntu ebe lenhlanyelo eraiti iyenze umama azithwale. Kubomama labo kumele bedle ukudla okwaneleyo be-exercise lakho bezivikele ukuba bebe lemkhuhlane emacansini la. Ezinye izinto zinzima ukuba ziyelashwe kumbe zivikeleke.
Unkosikazi Thabiso Hadebe ongumongi uthi abalungiselela ukuchada bakhuthazwa ukuthi bayehlolwa ngabambilini.
Bangahamba njalo kubodokotela bayehlolwa ukuthi kuyini okukhathazayo kakhulu. Yi-sperm count yini kumbe ukuthi inhlanyelo yabo kayiqinanga. Ye nxa abantu sebefuna ukuthi bahlale bonke ngesinye isikhathi kuyahlolwa ngabodokotela. Babezazi ukuthi isimo sabo simi njani kulokubona sibe phakathi kuyinto ekhuthazwayo ngabezempila kahle ngoba ezinye izinto ziyalungiswa kungakayikhatshana.
Unkosikazi Judith Mabutho isakhamuzi sakobulawayo uthi abantu abaningi abayabe besanda ukuchada bayabe bebhekane lendleko zempilo eziningi.
Isikhathi esiningi abantu bayabe sehluleka ukuthi bahambe esibhedlela bayekwelatshwa njengoba besitsho odokotela. Lokhu kubangelwa zindleko ezifunekalayo. Abantu abalamali yokwelatshwa bazobagcine bedlulelwa isikhathi sokuthi bathole abantwana.
Ngomnyaka ka-2017, udokotela Sydney Farai ndawonye lodokotela Thinovimba Mhlanga basungula iklinika ephathisa amaswela inzalo. Iklinika le isemzini weBelvedere eHarare. Ivula ngolwesithathu langomgqibelo kusukela ngehola lasitshiyagalombili ekuseni 8 o'clock iyevala ngehola letshumi lanye ekuseni 11 o'clock. Selokhu yavulayo isiphathi seyabedlula ikhulu i-120 ukuthi bathole inzalo bekwenza ngendlela yokuhlanganisa inhlanyelo kamama lekababa ibisifakwa ngemitshina esibelethweni sikamama okuyindlela ebizwayo ngokuthi yi-in vitro fertilization. Indleko yokusetshenziswa kwale indlela ibiza amadola emelika azinkulungwane ezine, i-$4,000. Emhlabeni jikelele inani labantu abachadileyo abaswela inzalo libikwa lifika kuzigidi eziphosa zibe ngamachumi amahlanu, i-48.5 million. Ezwekazi le-Afrika kulesilinganiso esifika ichumi ekhulwini, i-10.1% abaswela inzalo. Odokotela bakwele Zimbabwe bathi akuzake kwenziwe inhlolisiso epheleleyo yokuthi bathole isilinganiso salolu dubo lokuswela inzalo ukuba lunganani elizweni. Isikhathi esiningi isimo sokuswela inzalo sivame ukukhangelwa njengohlupho lwesifazana, kodwa abezempilakahle bathi awukhethi cele, abesilisa labo bayatholakala beyibo abalesimo lesi ngezikhathi eziningi. Endulo abadala babekufihla emphakathini ukuthi indoda yiyo elohlupho, abemuli babebanjwa ngamandla ukuthi bavumele umama acine emithiswa ngumne wabo womkakhe aze agcwalise indlu ngabantwana. Kulabo ababevele bekwazi ukuthi owabo umntana abo wesilisa nguye olohlupho. Kuthi kwezinye imuli owesifazana wayecina esebiselwa ngakibo kuthiwe ayekwelatshwa. Ngimele Studio 7 kobulawayo. Ngubathabile Masuku.
Wezemidlalo selihlezi phezu kwengalani yemiklomelo esigabeni saphezulu esekhasilelake Premier Soccer League iqembu leChicken Inn ngemva kwemidlalo yangempela viki. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu leChicken Inn lemiklomelo elithumi lanhlanu ngemva kwemidlalo yesithupha njalo likhokhela iqembu elihlezi endaweni yesibili leManyika Diamonds ngemiklomelo emibili ekhuluma ngemva komdlalo ngesonto lapho iqembu lakhe linqobe khona leZPC Kariba nge-2 kanya. Umqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas uthe usasemude umango emkhankasweni wokudinga intshantshu zesigaba sePremier Soccer League.
So far so good, but
konke kuhamba kuhle okwamanje, kodwa sisase nomsebenzi omkhulu okuthi konke kuhambe ngendlela, ngoba emdlalweni wenguqu kuqakathekile ukuba konke kuhambe ngendlela. Wonke amehlo asekithi kathesi njengeqembu elihlezi phezu kwengalane, kodwa kumele simele indaba yethu.
Iqembu le-Triangle lihlezi endaweni yesithathu lemiklomelo elithumi lantathu ngemva kokuba linqobele inkezi Platinum Stars nge-1 kanya. Endaweni yesine kuleqembu le-FC Platinum lona elithayele Harare City nge-1 kanya. Kuthi endaweni yesihlanu kuleqembu le-Rentals lona elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Bulawayo City. Iqembu le-Dynamos lihlezi endaweni yesithupha lile miklomelo elithumi njalo linqobele Bulawayo Chiefs nge-2 kanya kuviki yesithupha yemidlalo. Umqeqeshi weqembu le-Dimbare uthondela indiraya uthi isifiso sakhe ngesokuba iqembu leli lihle liqhubekele phambili linqoba njengoba linqobe okwakuqala ngomgqibelo.
Ngilethemba elokuba lokhu yisibonelo salokho okuhle osekuzahlala kusenzakala. Ngithemba njalo ukuthi sizasebenza gadalala ukuzilolonga ukuze sidlale ngcono, ikakhulu ukuba sihlohle kaningi.
Bekungokwesibili ukuba iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe kumidlalo yeligi, njalo umqeqeshi walo uNilton Teroso uthi lesi simo kasibathokozisi.
Akula muntu othakazelela impumela esesithe sayithola kubaqeqeshi kanye labo bonke abayingxenye yeqembu. Siyakwazi ukuthi kumele sikhweze amasokisi, njalo akumelanga ukuba sihlale sikhuluma ngakho, kodwa kumele njengeqembu sizame ubungcono bethu.
Iqembu leBulawayo Chiefs lihleze endaweni yethoba nomunye engalanini yemiklomelo ngemva kokuba linqobe kabili laba ngutshikilo bhanqa kabili laphinda lanqotshwa kabili. Emsileni wengalane uhlezi iqembu leWawa lona elithatshizwe nge-6 kanyanga liqembu leCapes United njalo elile miklomelo emibili. Endaweni yesibili nxa usuka emsileni kule qembu leCranbourne Bullets lalo elile miklomelo emibili njalo elinqotshwe ngeleBlack Rhinos nge-3-1. Iqembu leYada lisendaweni yesithathu nxa usuka emsileni lile miklomelo emine njalo libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Manyika Diamonds. Kuthi endaweni yesine usuka emsileni kule qembu leBulawayo City elile miklomelo emihlanu njalo elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Herentals. Iqembu leHighlanders lisendaweni yetshumi lanye njalo lile miklomelo emihlanu ngemva kokuba ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Tenex. Ikanti lona ele Tenex lihlezi endaweni yetshumi lantathu lile miklomelo eyisithupha. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yezizimeleyo zithi zisebenza ndawonye lengatsha zikahulumende ukulwisana lezehlakalo zodlakela kwezombusazwe ngalesi isikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections ekupheleni kwayonale inyanga. Uhulumende weZimbabwe uthi lonyaka uqoqa ukuqinisa inhlelo ezizanceda abesifazane ezabelweni ezahlukeneyo zelizwe. Phambilini kokunanzwa kwelanga le-International Women's Day, abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine bathi baphume nzima kulelwe lizwe ngoba ile Russia beselibhomba ngamandla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlangano, sithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.